Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le yunithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuphila.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kuleka kuphinde i-investment eningi efakwayo solar power. Hayi kube kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuthiwe kuthiwa ngosibayo labo abathatha imali yonke bayidle. Akhe nje ngekhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantwini begwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo, ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namuhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ukucela kuphuma eBeria Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso esemqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le yunithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhuswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasandi ekhuzwa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye le mingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi umnumzana kwaneli Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi uMqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo, ngoba uNkomo wayengalifuni ubandlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje ngakho sisebenzisana ilanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Ngisikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu ukuthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi. Siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamaskandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo nayo ke equswe kule mbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlaba.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokho kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda lolu hlupho njalo umnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi kuvele indaba yamandla esingathi electricity yasekhaya. The power, I feel indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isetshenza kanjani. Ukuze kube khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukuze ithole electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa ingathi i-cabinet. Abana lwazi abaphele ikhulumende yamnake gwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi imidlela ezimbabwe bangalikensela kanjani. So sokunye indlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje njengoba vele akusayeki phambili. So bazama ngazo zonke indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kule nto abayenzayo kungelalutho abayenzayo.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani Eskom libona kuphumani lapha.
Akukho kuphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane sisebenzisa umbane waseSouth Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi iSouth Africa igcine isithatha ilakhulu lokuthi hayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele futhi kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu baseZimbabwe bethole umbane kulele ntilini. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lowo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engalalutho azalithola eSouth Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho bebe lendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu sebengabantu abaleqinile. Kufuneka into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane kube le plan futhi esingathi sina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboleke imali babhadale i-Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, kuyaphambili kufuneka kube neplan yokuthi manje ikaribha ikhoni lekhona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisa. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazokhulumisana nge-Mozambique kuthathe ukuthi omnye umbane ekhavera bhasa.
na Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni sika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senhana masiva
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke lamuntu sijuka ke lokhu ke okuthiwa the marriages bill ebunjwa ke ngohulumende ngelindla ngoba ngilobaba ucacaphulu ucacaphulu ke uligqwetha njalo kulilunga ledala leparlamente emele inkulumane baba phulu siyakumukela kuhle
ngiyakubingelela Gibbs ngibingelela labalaleli
yeah kusitshele ke ngamafutshane sibili nge marriages bill le ukuthi ithini khonoku ke ungani ukuqhathekile kakhulu
i-marriages bill yenza izinto eziningi ezicakathekileyo ndibona ingazane nxa siwukhangela umthetho wakhona angiboni ingazane ngumthetho okumele ulahle wonke ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenza siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu i-marriages bill iyakulungisa khona lokho okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esinemtshado imihlobo emithathu ezimbabwe zapho ukuthi emithathu besilalelwana chapter 5:11 abadala abamazi njengoba chapter 37 siphinde sibe nomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labomama abaningi besilemithetho emibili ekhangele khona lokho sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-marriages act konke kube yimtshado elinganayo so lokho sibengazani yinto enhle ukuthi imitshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa okunye okuqakathekileyo dube kubana izinduna zethu zizatreyinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko okutho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yabo masinyane ngoba kune problem yokuthi abantu bebethatha bengayibhalisa imitshado nxa imitshado ingabhaliswanga akusela mntu okwaziyo akusela bufakazi ukuthi abantu bathathe njani so ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle
ye siyezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini khonokho akukuxazulule khonokho
right silo close 40 nxa ngisithi close 40 nxa iseseyi-bill sithi close nxa isiyi-act sithi section so okwakathesi ukwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mane ngithi silo section 40 usection 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner yinto entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership so ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho njalo u-civil partner lowo lanxa bangazi baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho sikubona ku-aplaya kubomama u-aplaye lakubobaba so sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzawuba yingcuba evange yinto engazwisisekiyo bese kusithi akunani ukuthi utshadile so ngingabe ngitshadile lonkosikazi wami ungaba nomunye umuntu ohlala laye kumbe omthengela amagrosari zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani so umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo sekukini njengamazimbabwe ukuthi litsho ukuthi na liyakuvuma kumbe alikwamukeli silikhangele lani ukuthi liphila njani vele ezimbabwe namasiko yenu njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abatshadileyo ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu
kambe ukuthi ungacina ukuqeda imtshado kona ngokungani kuya khona mpophela ngamafutshane mina
lapha ngikhuluma njengophulo ngoba khona ngizaku yenkulumane ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini kodwa mina ngibone ngazana abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo ngibone ngazane into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba le nto enjalo
sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca bhulu ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo likazulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edala lephalamende
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Eita hola, mthwaka komuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Ngeviki edlule mthwaka komuhle, besilomnumzana Sabelo Nare, sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship, uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika, abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Sithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin use-coalition. Kukhona na ongathi usufundile na?
Siyafundisa futhi. We really get to impart i-spirit se-Africa ngapha e-America and siyasifunda lokuthi ibhizinisi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Afrika eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami nginikeza ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khaya ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela e-Africa kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazwela ukuthi lapho lise-Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizinisi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina i-target market yakho bafo. So lapho ubuse college-ini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Awufishayela indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona is tailored for ama new ideas and new industries. So gaming is one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
isikhathi lapho ukwele Melika sesiyafika emaphethelweni ulawo yini amazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika?
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ingazakelize iprogram ethiwa yiMandela Washington Fellowship. Ngicela ndiyikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngikhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Hayi, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike, ngesizwe ke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nzabe mbala kwabase Efesu ichapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27. Sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi, kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi yingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala ngaselayi. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga, loba nje umuntu engakhuluma iqiniso siyasikhathe sokulapha makhale khukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele uze uthi asengiseduzane lawe khonapha kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacabanga ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ihole umuntu engingafiki ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho uthi singaqamba amanga kodwa kanti-ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane yebo kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona yikho ibhayibheli isithi nxa suzondile kodwa-ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala phana siphambenisene emsebenzini ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekela ukwenza lokhu usunike usathane isikhala sokuba akugwenxe
akuyiphethe mfundisi
baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo baguqule inkulumo zabo baguqule izenzo baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane siyathandaza ukuba umoya engcwele abanceda abasize ngegama likajesu kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise nkulunkulu ngegama likajesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo
Ndaleni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0 ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Mkomo singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela abaculi bezimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi kaNkomo njalo ke iningi lithi kusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.